Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mpalakazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
From the outbreak that we detected from Mashingo Teachers College and 8 other randomly picked COVID-19 positive samples from the National Microbiology Reference Laboratory NMRL tested positive for the Omicron variant.
Ubikwa usukhona eZimbabwe umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus obikwa ubukhali othiwa i-Omicron.
Kubeka siyaphambili ikhansili sokufanele ukuthi ikuyenzele okuthiwa yi-informed dissemination good time ukuthi ingakakasi ukushedha amanzi iye ebantwini abantu bayexoxa labo bayengeja abantu bakhulumisane labantu batsho ukuthi iingozi ezingaba khona nxa sesishedha amanzi kungaba le ngozi ezinje ezi.
Isihudo esiqhamuke elokitshini leChabalala extension koBulawayo sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umanisipala elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Kuhlelo oza Friday namhla silomculi wengoma zomdumo werumba uManyanyatha ehamba neqembu lakhe eLentale Spears. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Labantu asebetholakala belegciwane le-coronavirus liyaliqansa elizweni. Izolo kwabahloliweyo batholakala belegciwane leli bangaphezu kwenkulungwane eyodwa 1042, okulinani eliphezulu kakhulu kusukela ngenyanga kaNkwenkwezi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukuqansa kwenani labatholakala bele COVID-19 ezikolo sokusethusa abanengi abesabela ukuthi ubhubhane lolu luzamemetheka ngesiqubu esikhulu koBulawayo nxa abantu bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane. UDokotela Mthabisi Bhebhe wakoBulawayo uthi okunye okwengeza leli nani yikuthi abantu abasalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Ye, ama cases ze COVID-19 aseyanda ayikhona eZimbabwe kuphela but emhlabeni wonke nje jikelele. Ngokubona kwami lokhu ngabe kubangela izinto ezimbili. Okokuqala ngabe kubangela ukuthi amazwe amaningi asekho kuma lockdowns. Abantu sebehlangana nje emcimbini emningi. Iningi labantu kalisalaleli lokho kumele kwenziwe ekuvikeleni emkhuhlane we-COVID-19, abasagqoka ama-maski, i-social distancing ayisekho. Lokhu ngabe kubangela ukuthi ama-cases e-COVID eqale kuyanda njalo. Okwesibili, ezinsukwini ezidlulileyo sizwile ukuthi sokule new variant e-COVID-19 e-South Africa. Ngakho-ke ngokubona kwami i-variant le entsha esaba ngumuntu abantu abaningi ngabe kuyiyo esiyenza ukuthi ama-cases e-COVID-19 ayande njalo.
Unkosikazi Nomsa Khadebe, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kumgceke ukuthi leli nani kalisoze lehle kusikhatshana esilandelayo njengoba sesingena kukhefu lekhisimusi.
Ukumemetheka kwamanani e-COVID akwethusi ngoba siyananzelela ukuthi abantu besebelibele ukuthi kulo mkhuhlane. Njalo sebegcwele yonke indawo, ama-masks asagqokwa. Kuhle ngoba siyananzelela ukuthi abantu sebebotshwa kakhulu, bebotshelwa nala ama-maski abangagqokiyo. Khathesi sikhangela ikhefu esiya kulo, kuza kuba kubi kakhulu nxa abantu belokhu bengananzeleli, bengalandeli iziqondiso ezakhulunywayo ukuthi kumele bazenze.
Unkosikazi Yolanda Gumbo, umzali olabantwana abafunda kwesinye isikolo esikoBulawayo, uthi kunzima ukuthi bazwisise ngomhlobo omutsha we-COVID-19 owe-Omicron.
As a parent, lami nginje kunzima kini nxa isiphendukile so i-COVID yakhona and isigcwele emaklasini esikolo zabantwana. Vele kunzima because one as a parent kumele bekwazi ukuthi are they still following the procedure yokuthi bavikele nemkhuhlana la isa basasa baya sanitize yini social distance balokhu bayenza yini lokhu yini belokhu zama temperatures egedini esikolo zabantwana.
Unkosikazi Rita Sithole esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi akakholwa ukuthi inani elikhulunywayo liqiniso.
Umkhuhlane ukhona asali kodwa esikwalayo ngamanani aqanjwayo. Siyananzelela ukuthi khathe silanda ikhisimusi abantu abaningi bayabe bevakatsha bevele endaweni ezijiyeneyo. Lokho okwenziwayo ukuzama ukuthi abantu bengahlangani ngoba singaphinda sibuyele lapho abantu abaphela khona nge-COVID.
Ngemva kokuqhamuka komkhakha omutsha we-COVID-19 kwele South Africa leBotswana ngeviki edluleyo, inani lasebetholakala bele-COVID-19 libikwa seliqansa eZimbabwe. Iningi liveze ukuthi abantu abasalandeli iziqondiso ezakhitshwa ngabezempilakahle ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane lo. Kungalesi sizathu, ngolwesibili olodluleyo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uhle wethula iziqondiso ezilukhuni ezokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Lezi ziqondiso zigoqela ukuvala imingcele, ukungezelela isikhathi sokwaliswa kwabantu ukuhamba-hamba esekhefyu, ukuvala izitolo ngehola lesikhombisa, lokuthi bonke abangena elizweni kuzamele baqale bahlale bebodwa okwamaviki amabili, i-14 days, bengakahlangani labanye njalo bezibhadalela indleko yokuhlala ku-quarantine. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye, ingcitshi zolwazi lwe-science ezwekazi le-Africa sezikhuthaze amazwe asifake imigoqo yokuvimba abantu abavela kuzwekazi leli kungena emazweni abo, ngoba amazwe la aselohlobo olutsha lwe-coronavirus oluthiwa yi-Omicron, ukuthi aphe ubufakazi bokuthi enze lokhu esebenzisa ulwazi lwe-science. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumeni eziyethulele abezindaba izolo, ingcitshi zezempilakahle e-Afrika zithe kuyadanisa kakhulu ukuthi ngemva kokuba ele South Africa leBotswana ebike ukuthi sekulohlobo olutsha olwe-coronavirus i-Omicron emazweni lawo mabili, kula mazwe ahlagijimela kwethula imigoqo yokwethekela kulawo mazwe bengalazi zathu ze-science ezibasekelayo ukwenza lokhu. Umnumzana Abdul Salam Guye, isiphathamandla senhlanganiso ye-World Health Organization obona ngezimo eziphuthumayo e-Africa, uthi obekudingeka ukuthi South Africa leBotswana zixhaswe ukuze leli gciwane lingamemetheki, hatshi ukwethula izijeziso.
When a country detects a virus, is that country's surveillance system is good.
Limigoqo isifana lokuthi ele South Africa lamanye amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika bajeziselwa ukuthi inhlelo zabo zokucwaninga ngegciwane le-corona zisebenza kuhle kakhulu.
Umnumzana kuye uthi ukwethula imigoqo emazweni abika ukwanda loba ukutholakala kohlobo olutsha lwe-coronavirus sokungenza amazwe ahle azithulele okungafaka umhlaba wonke engozini.
The current travel ban that are happening in from many countries toward South African countries.
Akufanelanga kwethulwe imigoqo kungela bufakazi be-science obukhombisa ukuthi leyo migoqo isidingeka.
Ask from part of populations. I would just invite all the countries to respect the international health regulation and to make decisions that are evidence based.
Enye ingcitshi ezempilakahle unkosikazi Niski Gumede Muyelet uthi iqiniso elikhona ukuthi akukaziwa ukuthi leli gciwane laqala kuliphi lizwe njengoba evele semaningi amazwe asebike ukuthi ale Omicron.
The number of countries that are reporting the Omicron is increasing on a daily basis. It seems as if the majority of these countries that are coming in now are coming from abroad rather than being here in Africa. So we don't know where it started, and as said earlier on, we still need a very good scientific evidence to study further the molecular evolution of the Omicron variant.
Enye njalo ingcitshi umnumzana Ambrose Talisuna uthi umuntu wonke kufanele achayele izandla eSouth Africa leBotswana.
Start off from the point of commending South Africa and Botswana for having really complied with the international.
Siyabonga iSouth Africa leBotswana ngokuphumela obala.
And this really is in the spirit of transparency and sharing information, which is at the core of the international health regulations.
IBritain kube yilo ilizwe lokuqala kwenqabela ukwethekela phakathi kwayo leSouth Africa lamanye amazwe asezansi yezwekazi leAfrika kukuqela leZimbabwe. Kwasekulandela amanye amazwe eEurope kungakangeni ambalwa ezwekazi leAfrika. Kazanga phosise maseko umongameli Cyril Ramaphosa wahle wachaza lelinyathelo njengelingadingekiyo njalo elithethwe kungasetshenziswanga ulwazi lwesayensi. Esekhuluma lamazwe eAfrika lawo ethule imigoqo, umnumzana Ramaphosa uthe kawekele ukwenza njengalawo ayithumbe lokuncindezela iAfrika. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa selumemezele ukuthi South Africa isingenile kuhlandla lesine lokuhlasela kakhulu kwe-coronavirus i-fourth wave. Lokhu kulandela kukhwela ngesiqubu kwabahlaselwa yi-coronavirus ngosuku. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Isihudo esiqhamuke elokitshini leChabalala Extension sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umanisipala waleli dolobho elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Isikhulumeli sikamanisipala wokubulawayo unkosikazi Nesisampofu utshile Studio 7 izolo ukuthi kulabantu abafika phose amakhulu amathathu ababanjwe isihudo lesi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kodwa sikuthola kuhle ukuthi abantu umbiko esiwuthola oqondileyo ukuthi bavalwa amanzi, amanzi nje oyishedding le 72 hours, amanzi athe esebuya abantu ekunatheni kwabamanzi lapho waqalisa khona umkhuhlane wolo wesihudo. So ke ngokunjalo izakhamizi zilokucabangela ukuphakemeyo azinani ukuthi uhlupho lusuka khona phana emanzini. Ngobe kuvuleni kwawo kulapho kwase kwaqalisa khona uhlupho lokuthi abantu bagijinswe izisu. So bayaphosa bayakucabangela ukuthi kutho ukuthi amanzi lawana abe le contamination, abe lezinye inambuzane ezingaqondanga esezizwe sezenza abantu bathwale kanzima ngezisu. Ngokunjalo abantu bagulile lanxa singakathola umbiko womuntu osishileyo, kodwa iningi labantu sibiseligulile. And the councillor ya-reactor ungafika eThabalala bana eclinic fakwe le tent elikutshengisa ukuthi abantu abasebe kuye eclinic ukuthi baningi kose bezebafake i-tent bandle ukuthi bancediseke masinya bengajoyini ama-cues lawana ajwayelekileyo emaclinic.
Kahle kahle bathi kuyini okungaba kubangele udubo lonalolo?
Okungabe kubangele udubo lokuthi abantu bagijinyiswe izisu, izakhamizi zicabangele uhlupho olusemanzini ngesizathu sokuthi amanzi angene ku-shedding le 72 hours, esiyazi ukuthi amanzi ayavalwa abe sevulwa after 3 days. Izakhamizi ezikhona labona abagijinyiswa izisu bathi bona kuthi esokuvulwa amanzi abantu banatha ukuthi lana amanzi kulapho okuqalise khona lolu hlupho lokuthi abantu bahlaselwe izisu bagijime sebehlaselwe yilo mkhuhlane we-diarrhea. Ngokunjalo ukuthi uhlupho asithandabuza ukuthi lusuka khona phana emanzini, kutsho ukuthi kulento eyenzakeleyo emanzini kwaba le contamination, ama-pipes angabe be-contaminated. So khona kuyiwe sikujo ukuthi I think siqhubeka siya phambili i-council sokufanele ukuthi ikuyenzele okuthiwa yi-informed dissemination good time ukuthi ingakakasi ukushedha amanzi iye ebantwini, abantu bayexoxa labo bayengeja abantu bakhulumisane labantu batsho ukuthi iy'ngozi ezingaba khona nxa sesishedha amanzi kungaba le ngozi ezinje ezinje. Kwenqabeka lezi ngozi ukuthi lingahlaselwa asithi kube le i-contamination amanzi nxa evula, ukubaeka lezi ngozi kungangcono lenze lokhu lalokho. But sibona ungathi i-council iyaphuza ukwenza khona oku. I-council isuke ibe reactive ngoba kade siyezwa ukuthi bathi bazavala amanzi kancane bazame ukuthi kube le mithi ezafaka emapayipini laphana ukuthi ngabona lezi nambuzane ezikhona phakathi zife bese kuvulwa amanzi. Kanti weyaseyi i-council khona okufanele vele ukuthi ngakuhle kwenzalo kungabi le ngozi, bangabi reactive. Ngabona kwesingakutho ukuthi sibalekele ingozi ngoba singakhohlwa ukuthi eluveve kwaba lohlupho olufana nayo walahlekela imphefumulo yabantu, sathiwa abantu abaningi khona ngale. So ke i-council ayikunanzela ukuthi singangena kuhlupho olufana nayo, kodwa ayikuzakhamizi siyaqhubeka sixwayisa ukuthi ngohlupho olukhona bananzela amanzi. Nxa kungabavumela enale isayensi ejwayelekileyo ukuthi nxa ungathi uyacabangela amanzi ungangcono wabhoyile, so izakhamizi siyabaxwayisa ukuthi khathesi amanzi nxa angazahambi asiwabhoyileni sibalekele khonaokho futhi ukuthi sibe le ngozi enjengaleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kulive Talk namhlanje sikhangela uqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obikwa uthelelwana lula othiwa i-Omicron. ekulungiseleleni ukuthi kube lobulembu obukhululekileyo njalo obuthembekileyo yindikimba yombuso kamongameli Joe Biden lomsekeli wakhe uKamala Harris. Elemelika seliqoqe imizamo kahulumende lamanye amazwe ukuvikela uZulu welemelika lezakhiwo eziqakathekileyo ekuhlaselweni ngobulembu be-internet. Imizamo le isiqalile ukuveza izithelo. Ugatsha lwezomthetho kunsukwana isanda kwedlula lubike ukuba kulabadabuka kwamanye amazwe ababili ababotshwe ngoba besebenzise ubuciko bezobulembu ukuthi bahlasele ingatsha zikahulumende ukuze bazibambe ngamandla baphiwe imali. UYaroslav Vesinsky odabuka kwele Ukraine wabotshelwa ukuhaza impehla zobulembu ebulenjini babantu abambalwa okubalisa le nkampani ekumsebenzi wezobulembu eKaseya ngenyanga kaNtulikazi. Lolu gatsha olwezemithetho lubika njalo ukuthi lwafumana imali eyizigidi eziyisithupha $6.1 million okuyimali eyayiphiwe uYegeviv Lopolyani odabuka kwele Russia, laye ukuthiwa wahaza impehla zobulembu ebantwini abambalwa ababalisa osomabhizimusi lengatsha zikahulumende esigabeni seTexas ngoNcwabakazi womnyaka ka-2019. Kumaphepha asemthethwandaba uVasinski loPolyanin bangena ebulenjini babantu abaningi bahaza impehla zobulembu ezithiwa Sodikanki Rivel ukweba imininingwane yemitshina yamakhompyutha yamankampani. Ubugebengu bobulembu licala elikhulu kakhulu ekuhlaseleni ilizwe. UZulu Mathupha, umnotho welizwe lomvikela welizwe, kutsho umtshutshisi omkhulu welizwe leMelika uMerrick Garland. Umbiko wethu ucacile. EleMelika kunye labangani balo sindawonye sisenza konke okusemandleni ethu ukubamba abantu abahlasela ngobulembu laba, bajeziswe, bathathelwe le mali abayabe beyithathele abantu ababahlaseleyo. Umbiko wethu kuzikliwe lezi ucacile. Ungahlasela abantu abaseMelika siza kudinga, kutsho umsekeli kamtshutshisi welizwe uMonaco. Umongameli Joe Biden utshele umongameli wele Russia uVladimir Putin ukuthi eleMelika lizathatha amanyathelo ngendlela zonke ukuvikela uZulu weleMelika lezakhiwo zakhe ebubini bezobulembu obukhona. Yikho esesikwenzile, sisebenzisa amandla onke kahulumende ukwenqabela amagagasi obulembu angalunganga labadala lokhu, ukuqinisa imizamo yokuzivikela, ukulungisisa udubo oludalwa imali yobulembu i-virtual currency ukubhadala lezi zikliwi, lokuqoqa amanye amazwe ukulwisana lobugebengu, lokukhulula ubulembu ukuze bungahlaselwa izikliwi zobulembu. Umongameli Biden ugcizelele wathi uzaqhubeka isebenzisa zonke izikhali ezikhona ukuvikela uZulu weleMelika labangane bakhe kuzikliwe zobulembu. Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi lokhu eqhubeka ngomsebenzi wakhe wokulibazisa uZulu eZimbabwe lakwamanye amazwe. UNyathi uxoxe lo Ezra Chisasibanda weStudio 7 ngokukhula kwakhe njalo langokuba imbongi.
People of the accursed world, tell me, what honesty is there when you are summoned unto the table to discuss peace, when you are disarmed and suddenly four bullets have to greet you and you say, peace, peace, all peace unto the whole world. Nzalelwe ngakhulela eKafusi. Kafusi I area nje enkudlwanyana kodwa kuloko indawo encane okuncane ukuthiwa iBikinini.
iBikinini.
uBikinini kulomfulo ukuthiwa ngokuBikinini. uBikinini yabona libizwe lavele esibhonweni ukuthi iBikinini. Nazi iBikinini uchukuthi okuncane ngokungifula okuncane obikinini kodwa ikafusi ibiga area yikho lapho engizalelwe khona ngakhulela khona ngifunde khona kodwa ekufundeni kwami isikolo angisasithandanga ngoba Ezra wawuthi nxa khula ngaleyo ndawo there was no role model kwakungena muntu okuthiwa lo nguye nguye ovelele esikolweni i-role model kwakungaobhodi bami nabomalume nabazawami babesiye South Africa beyesebenza egold kuma-gold mines ikakhulu then lately ngabo-75-6 kwasokuleyo kuthiwa iwenela beyesebenza khona bebuya-ke umuntu ele-galaxy iradio sokuthiwa i-galaxy ebuyele ibhayisikile idikiwili abuyele into ezinhle yizwe sasizibuka thina okwesikolo ovela kithi hayi kwakungela muntu ukuthi singathi ufundile uvelelela ye ngiyakwazi uprofessor Clever Nyathi uprofessor Makurane babekhona ngangisele usimbuzi zamazongo so i-combination yokuthi first akula role model efundileyo umuntu endaweni sibekuthiwa secondly umfula ugcwele third ukwelusimbuzi ngakho-ke kwangenza ngazonda isikolo ngoba ngangihlala ngisemukodwa
wacina ufundile
ya ngezikhathi ngagcina sengisokwenzakele
ususeyunivesithi yezimbabwe lapha sike kuzwa phela nto suqaliseleni ezokuhlabela suqaliseleni ezobumbongi akusitsheleke labo waqala njani thelileli
No. Ubumbongi abuqalelanga e-University of Zimbabwe. Yikho engifuna ukukutshela bonke labancane abakhulayo. Baqalela kudala yabona nxa uthi wena usekhaya ubamba umvundla kumbeni impunzi kumbeni inqina umama wakho ekutshaya ngezitemo zakini ethenyathe emdluli Thariato Kwana emdlulo odlule ezinye kwasukela khonapho ngazothi ngezikhathi kulo uDr. Robert McLaren wayengifundisa wayengilecturer wami wangikhuthaza kakhulu ngikhumbula kuhle it was early 90s like 1991 ngikhumbula ngi-actor nguNelson Mandela and it was Rivonia trial ngisithi mina I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal that I hope to live for and to achieve. But if need be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Loke ngu-Albert Nyathi, imbongi elodumo, obexoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Sizaqhubekela phambili ngengxoxo le ngesonto. Uhlelo Woza Friday namhlanje silomculi wengoma zomdumo werumba uManyanyatha ehamba leqembu lakhe leNtale Spears. Iqembu leli lethule idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Undofa Yingqondo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lentale elesine njalo lilengoma eziyisikhombisa nangu umkokheli weqembu
ya ngibingelele okhulumayo uManyanyatha omfana kaFednathi ngokuzalwa ngisePlan 3 endaweni yaseMambale esigabeni sakwaNtali iqembu leNtale Spears iqembu nje eliqala ukuba khona ngo-2015 siqala ukukhipha i-album yethu ethi Isithwathwa
ingoma ezikuleli dlalade zigoqela yona eyisihloko ethi Undofa Yingqondo abasemnyameni imali, birthday, ekufeni, bantinti kanye lethi lerato. Idlalate manyanyata ba lithola njani
uyaxhumana nami unumber 0619216115 inombolo ya South Africa leyo ngoba vele ngomsebenzi se South Africa noma bengena ku Facebook laphana bethi manyanyata andale spears
abalandeli ubachiyela wapi amazwi
engathanda ukusho kubalandeli ukuthi siyaludinga usekelo lwenu ngendlela esezingeni eliphezulu kakhulu singabeculi berumba liziqhenye ngomculo wakithi werumba liwazise abanye abantu njengoba nathi sayazi eyabo like siyadlala thina uhip hop siyadlala omasikandi kodwa labo abanzothi ukuthi abawazi umculo wethu so asidlaleni umculo wethu siwazise abanye abantu nathi singabeculi berumba sizobe siloko sikhuphula amasokisi laphana siroka ngendlela esezingeni impela ukuthi noma bewuzwa umculo wethu bezwe ukuthi umculo omnandi
uphuma ke enkundleni umanyanyata leqembu lakhe lentale spears ngale
ngani lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela ubikwa usukhona eZimbabwe umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron isihudo esiqhamuke elokitshini le-Chabalala extension sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umanisipala wakobulawayo elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibhalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo-7:30 kusasa abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.